Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emweni ngenjabulo ngomvulo mhla zimashumi mabili lanye kuNcwabakazi 2017 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
esikhathi kuthethwa kungena uVice President uMboko wakhaya ukuthi ungabe kulokucokozela ungathi kulokungunu ngathi kuba lomsindo kuyengisa ukuthi kulabantu abakhaya bengathokozi ngokubuya kwakhe.
Umngcwabo kankosikazi Shubai Mawofa eNational Heroes Acre kuveze sobala ukulwisana okukhona phakathi kwebandla leZANU PF.
Going to be extremely difficult to hold her accountable now.
Kuzaba nzima ukuthi ajeziswe njengoba eseseZimbabwe. I-AfriForum kuzafuze ithole indlela yokuthi isinqumo somthetho wendaba leso siyesebenza eZimbabwe.
Uhulumende wakwele South Africa usolwa ngabaningi ngokuvumela unkosikazi Grace Mugabe ukubuyela ekhaya yena ebhekane lecala lodlakela. Ukubola kumbe ukufiphala kwelanga eMelika into ethakazelelwa ngabaningi lamhlanje okugoqela izizalwane zeZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukuxokozela emathuneni eNational Heroes Acre izolo ngesikhathi kungcwatshwa owayengumphathintambo wedolobho leMaswingo unkosikazi Shubai Ben Mawofa, kuthiye iningi lizibuza ukuthi ibandla leZANU PF lizaphumelela na kukhetho lomnyaka ozayo. Inkulungwane zabantu ebezisemngcwabeni lo zifulathele umsekeli kamongameli uMnumzana Phelekezela Mphoko, abanye bahle basuka bekhalala inkulumo yakhe. Abanye kabazange bafihle imicabango yabo yokuthi uMphoko kabafuna ukuthi akhokhele umngcwabo lo. UMphoko ucatshangelwa ukuthi ukucele leZANU PF LG 40 kuthi umuyi yena ubecatshangelwa ukuthi ukuthimla Coste okulixuku elisekela uMnumzana Emerson Mnangagwa. UMphoko uqhubeke ekhuluma emngcwabeni wayizolo lanxa abantu besuke ngobunengi okungazikaze kwenzakale embalini yelizwe. Ukuhlaziya lolu daba, uChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe uMnumzana Ambrose Sibindi.
Esikhathi kuthethwa kungena uVice President uMboko wakhaya ukuthi ungabe kulokucokozela ungathi kulokungunu ngathi kuba lomsindo kuyengisa ukuthi kulabantu abakhaya bengathokozi ngokubuya kwakhe. Kuthe-ke sokufanele aqalise ukuthi a-address ngoba ngiyobe sefanele akhulume waba sibili laba abathengisele egcekeni ukuthi hathi kuphela ukuba ngumsindo, kodwa-ke abaye bahle bakhalala basikhuma baphuma kanye bezimisele ukuthi abafise ukuthi yena aba-adresse. So yikho okwenzakeleyo.
Ngokubona kwakho kungakutshengisani lokho?
Lokho kusegcekeni kuyatshengisa ukuthi iZANU PF isidabuke phakathi ngoba kuthi ukuthi akade bephuma ngoba uMphoko angithi yena kuthiwa ungapha lolu hlangothi olwe G40. So kuthi ukuthi laba abanye abangapha kula cost yibo labakade sebesenza lokho. So kodwa lokho kusegcekeni ukuthi khathi lesinto esesinanzelele eZimbabwe ukuthi iZANU PF isidabuke phakathi. And okuhluphayo ngokuthi abaphakathi kweZANU PF kukanje abantu bekhaya ukuthi iZANU PF ngaye yazama imizamo yokuthi ilungise izinto ukuthi ivuselele ezomnotho yelizwe abantu bazame ukuphila kuhle, kodwa kwathi ezinye indlela abalwa ngayo sokusesabeka. Kodwa-ke futhi kubuye kube yindlela enhle futhi ngakuthi laba baphikisayo ama-opposing parties ngaye ngakunanzela khona sokulalowo mumo bona baqhube besebenzela ndawonye babambane bangabi lobugovu. Sibona ungathi ikhathesi sobusulula ukuthi sibili singale ngayokhanya ngathi umlimi uyongenelayo ukuthi iZANU PF sibili kube lula ukuthi nxa kuthiwa kuya 2018 ifuqele eceleni nje ama-osos bazabambane ukuwina sokulula ngoba sebakhona beZANU PF khathesi abangasoze bamvotele uMgabe sokusegcekeni kulokho. So-ke ama-opposing parties bazi-take advantage yakhona okwenzakalayo.
Umnumzana Ambrose Sibindi ucubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 kobulawayo. Uhulumende wakwele South Africa sesole kakhulu ngabanengi ngokuvumela unkosikazi Grace Mugabe ukuphindela ekhaya yena ebhekane lecala lodlakela kwele South Africa. I-South Africa izolo yethule umbiko othi iphe unkosikazi Mugabe isivumelo sokuthi angabotshwa ukuze igcine ubudlelwano bayo leZimbabwe i-diplomatic immunity. Kubika uBenedictine Nhlapo.
Izizathu ezitshengiswe ngurhulumente wakwele South Africa ukuvikela unkosikazi Grace Mugabe ecaleni lakhe lokutshaya owesifazane wakwele South Africa sezitshiye abaningi kwele South Africa bethukuthele. Embikweni wethule izolo umphathintambo ogatsha lubona ubudlelwano beSouth Africa lamanye amazwe, unkosikazi Maite Nkoyana Mashabane uthi ucabange ukupha unkosikazi Mugabe isivikelo esiphiwa abadala macala besemsebenzini wokumela uhulumende esenzela ukuthi iSouth Africa igcine ubudlelwano obuhle leZimbabwe. Ingcithi zithi lesi sivikelo bekungafuzanga siphiwe njengoba unkosikazi Mugabe udale leli cala esiyabona abantu abakhe hhatshi esemsebenzini wokuphelekezela umkakhe emhlanganweni weSADC. Umama kaGabriela olinyazwe unkosikazi Mugabe, unkosazana Debbie Angels, uthuthukuthela uganuni wabo ngokwenziwe ngurhulumente.
Uhulumende lo usekukhombise kaningi ukuthi kungcono akhethe ukugcina ubudlelwano bakhe lamazwe angabangane kulokuvikela izizalwane zakuleli.
Ngakolunye uhlangothi, inhlanganiso ye-AfriForum layo ithukuthele. Inhlanganiso ibhalele unkosikazi Mashabane iphikisana nokuphiwa kwankosikazi Mugabe isivikelo lesi, kodwa unkosikazi Mugabe wagcina ephuma elizweni lomongameli Mugabe ingakaphiwa ithuba lokuphikisana lesinqumo lesi. Isiphathamandla salenhlanganiso umnumzana Willie Speece uthi sebesiya emthethwandaba ukuze yiloba yinini unkosikazi Mugabe angena khona kuleli alalanyelwe ingalo yomthetho.
Siza kuya emthethwandaba sisiyaphikisana lesivikelo lesi. Lokhu sizokwenza ngokufaka isicelo sokuphikisa lokhu emthethwandaba we-High Court ePretoria kungakapheli amaviki amabili azayo.
Ingcitshi kwezomthetho wobudlelwano bamazwe unkosikazi Amia Swart yena uthi bekuvele kusegcekeni ukuthi uhulumende uzamvikela unkosikazi Mugabe. Uthi okubika ukuthi lokhu sekwehlisa isithunzi seSouth Africa sokuvikela amalungelo oluntu. Uthi lokhu uhulumende ukwenze sazi ukuthi unkosikazi Mugabe angavela aphume elizweni sekukulutshwane okungenziwa ukuze ajeziswe.
It's going to be extremely difficult to hold her accountable now.
Kuzaba nzima ukuthi ajeziswe njengoba eseseZimbabwe. I-AfriForum kuzafuze ithole indlela yokuthi isinqumo somthethwandaba leso siyesebenza eZimbabwe. Angiboni ukuthi lokhu kuzaphumelela. Ngicabanga ukuthi uhulumende uzamvikela. Ngicabanga ukuthi vele usephunyukile.
Ibandla le-DA lona lithi lifuna unkosikazi Mashabane azochazela iParliament ukuthi kungani sebenzise amandla akhe ekwenzeni into engekho emthethweni. Ngokwethula isinqumo sesivikelo lesi, uhulumende ubekuveza obala ukuthi unkosikazi Mugabe ubengalaso lesi sivikelo, ngakho bekufanele abotshwe. Unkosikazi Mugabe uhle wangabuya emhlanganweni weSADC ngomgqibelo, kanti yena lomongameli Mugabe bahle bahamba ngensonto ekuseni lomhlangano ungakapheli. Umhlangano weSADC uphele izolo, kanti akula okukhulunyiweyo ngeZimbabwe loba ngesenzo sikankosikazi Mugabe. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Lanxa udaba lodlakela lukankosikazi Grace Mugabe luqhubeka lusekudwini njalo luphuma emaphephandabeni eZimbabwe la kwele South Africa, amaphephandaba kahulumende weZimbabwe le misakazo yakhe lokhe engalulokothi lolu daba. Ingcwethi kwezokwethulwa kwemibiko zithi imbangela esobala ikuthi ayamesaba unkosikazi Mugabe, ikakhulu ngemva kokuyangisa isikhulumeli sikamongameli Mugabe ngenyanga edluleyo esithi ubhala into ezingelangqondo kuphephandaba leHerald. Sixoxe lomhleli wephephandaba elizimeleyo eleThe Standard, umnumzana Kolwani Nyathi.
nxa kuthiwa umkamongameli utshaye umuntu kuba ludaba olukhulu kakhulu. Umangalisayo ukuthi abaphephandaba akahulumende lemisakazo ikanye ne-TV akuzange bephathe ngale ndaba, kibo kube ngani indaba engazange yenzakale. Kodwa akumangalisi kulaba ikithi esikwaziyo ukuthi bekusenzakalani ekhaya kunsuku lezi ezedluleyo. Siyakhumbula okwenzeke e-Chinoy kuma-weekend ladluleyo, lapho uGrace othethisa ukhulumeli sikamongameli uGeorge Jaramba emthethisa ngendlela asebenza ngayo laphatha ngayo amaphephandaba. Engibona kuhlonzakalayo ukuthi ama-editors amaphepha la abe lokwesaba behluleka lokuthi bebambe njani indaba le, ngoba akulanye indlela esinga-explaina ngayo ukuthi bezinganakuzange kwenzakaleli ukuthi nganakula nto eyenzakalayo mayelana lo nkosikazi uGrace Mkabe.
Ngezinye indlela uCharamba nguye othe emisakazweni lamaphephandaba kahulumende la lingayilokothi lindaba afuna ngiyangiswe okwedlula okwenzakalayo.
Ngibona loba engazange ikhuluma uCharamba ama-editors ngabe belokwesaba ngoba bengazi ukuthi beyiphathe njani. Engibona kusenzakalayo ukuthi laye uGeorge Jaramba enxeye ngalezi nsuku laye ukuthi laye-ke ethule ukubamba indaba leyi, ngoba okwenzakala okwamehlela ngaloliyani usuku ethethiswa phambi kwabantu kungenzeka ukuthi laye kakwazi ukuthi ebambe njani into lezi ukuthi uyabatshela ukuthi bebhale izitori bezimisa ngalolu hlobo ngoba kazi okungamvelela. Bongani indoda nje sihlezi laphana engakwazi ukuthi ibambe ngaphi ichiye ngani. Lama-editors la aswele i-direction ukuthi bebhale izitori lezi, kumbe engibona kwenzakaleyo ukuthi bapho ngokuthi ngcono selichiye singalithinti ngoba bengakwazi ukuthi ngalithinta kunokuzayenzakala kiwe.
Ekamnangagwa eyokugula kwakhe bayiphethe njani?
Lakho kube njalo kuthe kusenzakala bathule indaba le ithe isenzakala eGwanda ngomgqibelo ngesonto amaphepha azange ebhalele ukuthi kathi lamaredio azange ebhalele. Sibone ukukhulunywa ngalo ngemva uminister of information uChris Mshowe esekhiphe i-statement esesitsho i-side ye-government otshengisa ukuthi lakho basabile akufanani lekuqaleni ukuthi bebezahle bebhale betsho ukuthi amaphephandaba lama-radio station bebebhale kakhulu bekuhlangothi lukanandaba. So ngibona lakho kubathethe nge-surprise azabebeba
umnumzana Kholwane Nyathi ngumhleli wephephandaba le The Standard sixoxela eHarare. Indizamchina zeZimbabwe Airways ebesezi zingasavunyelwa ukusuka kumbe ukufika kwele South Africa kusukela ngolwesihlanu sezivunyelwa. Iziphathamandla zeZimbabwe lazo ziphangeza lela indizamchina za kwele South Africa ukungena kumbe ukuphuma eZimbabwe. Lanxa iziphathamandla zakwele South Africa zithe isizathu sokwalela indizamchina zeZimbabwe ngesokuthi kulamaphepha obekumele abe khona, lanxa engakazi aqakathekiswe, abanye besebenakanela ukuthi imbangela yokwalela ukusuka kwendizamchina bekuyikuvimba unkosikazi Grace Mkabe ukuthi engasuki kwele South Africa. Unkosikazi Mkabe uzisukele kungela nkinga lanxa ebesetheswa icala lokutshaya omunye untombazana ngemva kokusetshenziswa komthetho wobudlelwano bamazwe omabili i-diplomatic immunity. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ncwethi kwezombusazwe umnumzana Angliston Sbanda, yena othi besokunyakazela ezilindweni zamabhasi.
Sizwa ukuthi abantu bake baba stranded akade be phaka begade izindiza lezo noma ama airport, kanti njalo ke kube sekwenzeke ukuthi kube le amabhasi la ama coach andelwe ngabantu, so bese kusenza ukuthi laba bakhuphule futhi le lama fares abo. So kodwa ke njengoba sizothatha sokulungisiwe themba ukuthi asoze kuphindakale futhi kanjalo, kodwa ke kube kwakwakuthi kwa filter sibili ukuhamba kwabantu laisha-ke hhayi bavele bathi bamba mlimu ngoba abantu abanye besebengasela option sebedinga iy'ndlela zokuhamba, ikakhulu koBulawayo ngoba iBulawayo ayila mabhasi amaningi. njenge Harare ama Harare Harare maningi kakhulu so abantu balama options akufani le Bulawayo Joburg.
Wena njengosomabhizimusi ungathini ngalokhu kade kusenzakala ukuba ele Zimbabwe lalo liphindisele iyalingana ngapha langapha kumbe vele kade kulo Goliath lo David?
Okokuqala vele sivele Zimbabwe sile nkinga yento kade sothiwa ease of doing business ukuthi kwenza ibusiness eZimbabwe kuyinto exaka kakhulu. So labo bangaphinda baphindisele benze lokhu bevele bona bengokuthi bebe hayi Goliath lo David ngoku David wagcina cha uGoliath bangathi bona bevele belenza inkinga lengxaka eziningi umkhonomi ufuna ukuthi uhambe nawo basebephindisela benze njalo kuaffecte abantu abaningi kade bafuna ukuzozama ukwenza ibusiness eZimbabwe lanxa kuvele kunzima ukwenza ibusiness kwakhona. So kuya affecta kakhulu i-economy and abanxa singa evaluator sinezwa ama economy ukuthi mabe ngayevaluator bangathi kube le impact bani kodwa ke bekungafuzanga vele bakwenze khona lokho lokufuza ukuthi bakhulumisane kahle bangazi kwa affecta i-business ngoba i-ease of access to Zimbabwe isuke ibe nzima nxa i-South African Airways isingasafiki. Khumbule futhi ukuthi ama-summer routes amaningi asevisa iZimbabwe from Joburg akufikeki eZimbabwe ngingwadlulanga via South Africa and isa eZimbabwe kayila ama-framachini amaningi sithembeleke uma-framachini e-South African Airways so bangaphindisela kuqina ku-affecta kakhulu iZimbabwe umlo mkhonomi weZimbabwe.
Umnumzana Angliston Swanda isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa obekhuluma ecingweni lo Chris Gande we Studio 7. Ku Life Talk lamhlanje sixoxa ngodaba lokuselakala kwemithi yokwehlisa igciwane lengculaza emzimbeni ama ARVs. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 isakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Ibutho lemanzini la kwelemelika lithi seliqalisile ukucubungula imbangela yengozi yokungqikilana komkhumbi walo lomunye umkhumbi othwala impahla ngempumalanga kweSingapore. Kunyamalale amasotsha alitshumi kulingozi kwalimala amahlanu. Olwela amalungelo oluntu kwele Nigeria, uRebecca Dali sephiwe isicoco somvuzo oweSergio Vieira de Mello Foundation Award ngomsebenzi wakhe wokusebenza labesifazana kanye lentandane ezaphunyuka ekuthunjweni ngabahlamuki besimoslem abedlulisa amalawulo abeBoko Haram. Izakhamizi zesiqintini sakho sadza eMashonaland East sezikhuthaze uhulumende ukuthi adinge indlela zokutholisa abalezifo ezingathelelwa nayo ezifana lesifo sechukela imithi kungelanhlawulo njengalokho sekusenzakala kwabaphila legciwane le-HIV. Kukhanya lesi kuyisikhalazo esesiphume kiyo yonke imhlangano eqhutshwa ilizwe lonke ngabenhlanganiso yeZimbabwe Diabetes Association lapho abafundisa khona uzulu ngesifo sechukela. Kubika uMavis Gama.
Lanxa ehlolwa isimo sechukela kunhlelo eziqhutshwa ngabeZimbabwe Diabetes Association ZDA, uzulu uthi ubhekane lenkinga yokuswela imithi yabaphila lalesi sifo. Lokhu kusuka kubuyisele muva imizamo yokulwisana lale mikhuhlane engathelelanwayo yona esibulala abantu ukwedlula owengculaza. Kungesifanayo lakuzulu wasesiqintini sakosadza esigabeni seMashonaland East, unkosikazi Simelela Ukufa Dongo, isakhamuzi sakodongo ulesifo senhliziyo, i-high blood pressure kanye lesechukela. Yena-ke ofisa ngaye abezempilakahle bayiqakathekisa ngokufanayo imikhuhlane engathelelanwayo ebalisa wenhliziyo, i-BP, imvuzane lowechukela, njengalokho kwenziwa kugciwane lengculaza ele-HIV ngoba isiqeda abantu ikakhulu emaphandleni.
Njengoba ichukela into ebuyicatshile, ungabona sibonakala ungakafi uthi uNkulunkulu ukhona, ngoba sikasithestwa. Mina ngibuya ngapha ngicheke iBP, bathi iBP thathi supplier yakho amaphilisi eBP, amaphilisi enhliziyo.
Kungekho ngenye indlela okwamanje ngaphandle kokuba yena labanye abanjengaye bathenga imithi okumele bayinathe lapho bethe bathola imali.
Nxa kungakabi labasincedisayo, thenga umuthi wonalo. Nxa bekhona labo abaya basebekhona ukuthi basincedise, siyakwamukela. Ngoba baya besincedisa lathi ukuthi siyale lokho siphila. Kwesinye isikhathi izimali ziyasilela. Njengokuncedisa ukwenza laba balegcikwane le-HIV, lathi sizancediswa.
Umnumzana Kingston Manyeruke ngukansela kaward 25 Rambakombwa esiqintinisa kusatsa ulandisa ngesimo sokuba uZulu ulolwazi olunganani kokuphathelene lomkhuhlane wechukela.
Ngenye ukuthi abantu bayagula, bangagula bangabuya esibhedlela bakhangelwe sebetshelwa ukuthi ulomkhuhlane onje. Uyazi ukuthi kudala imkhuhlane le iyayingekho, sokubuya ukuthi khula abanye abantu abacabangela ukuthi imkhuhlane le ibuya ngokuthi imoya emibi. So abantu bangafundiswa ukuthi shua ngokudla lokhu esikudla ekathesi sokuchiyana nokudla sasikudla kudala, bangaba benengqondo ezivulekileyo.
Ugogo unkosikazi Christine Zimidzi wakomanyere village komafusire ubanjwe ichukela ngomnyaka ka-1995 njalo usedutshwa lunyawo angasazi ukuba selubangelwa yiyo loba hatshi.
Bangithwala ngingawazi ukuthi mina nginjani. Ngavukile esibhedlela sebengifakile ama-drip baze bangibamba ukuthi ngiyijukela. Mina kuyangimangalisa ukuthi kathi khabasiboni yini thina ukuthi lathi siyabantu abagulayo. Ngafisa ukuthi khabasincede ngenxa yokuthi imali yangikhona asiyiboni yokuthenga amaphilisi. So sengilesikhathi nginganathi amaphilisi ngenxa yokuswela imali.
Usele nyanga ezintathu engawanathi amaphilisi eswela imali yokuyawathenga engatholakali lasesibhedlela seSadza District Hospital.
Kathesi angiselawo ngenxa yokuthi angilamali ukuthi ngiyithengise idura kakhulu amaphilisi angikhona. Esinye isikhathi e-BP ngiyathenga $6 yechukela $10.
Ingcweti kwezempilakahle zithi liqhubeka liqansa inani labatholakala belezi zifo ezingathelelanwayo eziyingozi kakhulu ekuphileni komuntu. Le mithi yakhona ibiza okwamagama osekubangela ukuba abaningi behluleke ukuyithenga. Le simo kwezomnotho sisengezelela kulolu dubo njengoba iningi yale mithi ithengwa kwamanye amazwe afana labo-India, South Africa leNgilande. Abakubhizimusi lokuthengisa le mithi, ama-pharmacists, bakhala ngemigoqo ekutholeni imali yakwamanye amazwe yokuthenga le mithi, bengasanelisi ukuyithenga ngendlela le mithi okumele isize uZulu olemikhuhlane efana lowechukela. Kungalesi sizathoke kulokukhalaza uhulumende kwabalesifo sechukela ukuba ngaye wenza njengalokho akwenza kulabo abaphila legciwane, kudingwe indlela yokubasiza ukuthola imithi yabo kungelambadalo, badonse labo bephila njengabanye. Kodwa benhlanganiso ye-ZDA bathi akulahlwa mbeleko ngokufelwa, bazoqhubeka betshona ezambeni zabo bedinga usizo kubangane ukuphathisa lapho besanelisa, bebhodile izwe lonke ukufundisa uZulu ngesifo sechukela esivame ukuhamba ndawonye lese-BP. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Kudaba olusegudwini lamhlanje khonapha eMelika, ilanga liyafiphala. Sikhuluma nje selifiphele kwezinye indawo. Abanye bathi liyabola, i-total eclipse phela. UGibbs Dube we-Studio 7 usedolobheni le-Greenville, South Carolina. Lapho ukhangelelwe khona ukuba mnyama chu, ilanga ligwaza phansi. Ngiyakwamukela kuhlelo, Gibbs.
Ye, Ntunga, kunjani?
Hayi, siyaphila. Kunjani khona ngapha?
Sokukhalisa ukuthi sokungani sokunqundeka kancane lapha engikhona. Ngisedolobheni le-Greenville lapho-ke downtown lapho ngazani kugcwele khona abantu sibila bamangalisayo, Ntunga. Ngabantu abazebuka ukuthi ilanga liyabola, njalo ngabantu abakhangelele ukuthi bazakholisa ukuthi babukele khona okusenzakala. So-ke okungani kuyayenzakala yukuthi ilanga labe lokho libola kancane kancane kuze kube mnyama ju sibili ngo 238. So ngo 238 kwaba kusenzakala sibili izimanga lapha, njalo utshengisela ukuthi lezi motors ziyalayita amalayiti ngesikhathi seleso 2 minutes and 20 or 30 seconds kumnyama ju. Kuzobuya lenyoni lakho kuthiwa-ke ziyahamba ezihlahleni-ke zizihlalele kungazani-ke sokusebusuku. So abantu balithakazelela-ke usuku lwalamhlanje Ntunga, kukhanya lamahhotela-ke ngathi vele agcwele pampam, lamaindizamtshini ungewazi kathi ungeke wazithola ukuthi ubuye lapha. So kuyanyakazela lapha mnumzane.
Akuchasisele abalaleli lapha Gibbs ukuthi kahle kahle nxa kuthiwa ilanga liyabola kwenzakalani, inyanga idlula phezu kwelanga, ilanga lidlula phezu kwenyanga, kwenzakalani kahle kahle?
Ye, okwenzakalayo ukuthi-ke asithi khonapho-ke thina simile kathi semhlabeni, from emhlabeni lapha kusokubuya-ke inyanga, sokubuya inyanga ngale kwangikhona kwenyanga kulelanga. So nxa ukuthi sokufiphala inyanga iyabe ivale ilanga, ilivala ngendlela eziningi endaweni khonapho njengakhona phela lapha engikhona e-Greenville kuyavaleka kuthi ngcinci kube mnyama chu. Kuyabe ungazani sokuyila lokho kuthiwa i-total eclipse, sokutho ukuthi inyanga iyabe ilivalile sibili ilanga. Sabe sibona nje emaphethelweni elanga kungazani kubomvana, khona kukhona kubomvana nje kuyabe ngani kuyashayishayina kutshengisa ukuthi ngale kwangikhona kulelanga. Kodwa nxa usukhangela sibili ukukhangela kuhle kuyabe kuvele ungasaboni lutho ngoba inyanga iyabe sivale ilanga. So wena nxa uzimele emhlabeni uyabe ungasaboni lutho Ntunga.
Siyabonga Gibbs, likholise khona ngapho, lingalali phela kusemini.
Ye kunjalo. Aso silale Ntunga sibili. Ngokubona kwami la magogolo sangikhona kuma-amanglazi kumbe iziboniboni lezi ezingani ezinqundekileyo sengilazo. So siyabona ukuhamba njani Ntama.
Aha, hayi siyabonga Gibbs. Gibbs Dube wa Studio 7 ekhona le South Carolina. Kwezemidlalo lamhlanje selivuke kwathi iqembu lithethe isicoco se-Premier Soccer League ele-Capes United ngemva kwemidlalo yangempelasonto. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu lemakhephekhephe linqobele ngezi platinum nge-3 kanyanga empelasonto eyedluleyo, okwempumela yetsho ukuba liqhubekela phambili likhuphuka engalani nemiklomelo njengoba selihlezi endaweni yeshumi lantathu, ikanti yensukwini ezedluleyo belihlezi endaweni yesithathu nxa usuka emsileni wengalane. Umsekeli kamqeqeshi weqembu le-Capes United uMark Mate uthi ngendlela iqembu leli selidlala ngayo selizayala lilokhu linqoba.
Ngendlela abafana abalezibindi ngayo, abaledlakuzani ngayo, indlela esesidlala ngayo akuyatshengiseli ukuthi sibili hhayi sokuqalisa sibili esinjani esikwaziyo, kodwa kupheleli lapho. Kusamele sisebenze, sibele kwesisebenza silungiselele sidlale umdlalo sinqoba njalo.
Phambilini kokunqoba iqembu lenkiyezi platinum, iqembu le-Capes United litshaye le-FC Platinum okungelinye lalo elilwisa ukuphakamisa isicoco lonyaka nge-2-1. Ukunqotshwa kweqembu lenkiyezi Platinum Stars kulitshiye selihlezi endaweni yesibili engalaneni lingemva kweqembu le-Chicken Inn lona elinqobe le-Black Rhinos nge-1 kanya, njalo elile miklomelo engama-45 njalo litshiyaye lenkiyezi ngemiklomelo emibili. Iqembu le-FC Platinum lihlezi endaweni yesithathu lile miklomelo engama-42 njalo linqobe le-Triangle nge-1 kanya ngempelaviki yedluleyo. Imidlalo yeZimbabwe National Youth Games iqale namhla emadolobheni abalisa eLewange koBulawayo kanye leVictoria Falls. Imidlalo le yona kahle kahle iqoqwa yisabelo seMathebelele North, kodwa idolobho lakoBulawayo licelwe ukuba liqoqe imidlalo efana leswimming, itennis, hockey, icricket, icycling, ishooting kanye lehandball njengoba kungelandawo zokudlalela imidlalo edolobheni leLewange kanye laseVictoria Falls. Eminyakeni eyedluleyo imidlalo yeZimbabwe National Youth Games ibidlalwa ngabasakhulayo abangaphansi kweminyaka engama-20, kodwa lo nyaka labaleminyaka eli-19 kanye labaleminyaka engama-23 labo bayingxenye yayo. Le midlalo yengezelelwe njengoba eminyakeni bekudlalwa imidlalo eyi-19, kodwa lo nyaka kukhangelelwe ukuba kudlalwe imidlalo engama-22. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Kwanelokwa lamhlanje, kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Umngcwabo kankosikazi Shuba Imahofa e-National Heroes Acre kuveza sobala ukulwisana okuqhubekayo kubandla leZANU-PF. Uhulumende wakwele South Africa uyasolwa ngokuvumela unkosikazi Grace Mugabe ukubuyela ekhaya lanxa ebebhekane lecala kulelo lizwe. Libolile ilanga lamhlanje khonapha eMelika isola eclipse olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.